Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lesithathu mhla ka 26 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Siyananzelela kodwa ukuthi kwamanye amadolobho njengakobulawayo abantu abaningi kade behamba besiyadinga ukuhlatshwa, kodwa endaweni lezi ekade zikhona bathi akusela injection lezo. So kwamanye amadolobho abantu bamadolonzima, kwamanye hayi bebesukuma, akhanya sephelile injection, seziphelile.
Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine libikwa selehlile kakhulu eZimbabwe ngesikhathi kuphuma imbiko ethi ijekiseni yokuhlaba okwakuqala iyasilela.
Ku-2013 kulemithetho esasikhala ngayo but yacinisinjani isifaki. So thina siyafaka ipressure. Khathesi sesiqalisile and kasini. Sisuka lapha vele kulohlelo esilwenzayo to engage amanye ama-stakeholders njenge-civil society. Labantu jikelele.
Ibandla eliphikisayo le-MDC Alliance lithi uZulu weZimbabwe kumele amanyane ukubona ukuba angavikela njani ukungaqhutshwa kuhle kokhetho elizweni. Amalunga awe-African National Congress endawonye lawezanu PF atshengisele emahofisini omeli wemelika eJohannesburg namhlanje esithi kazesulwe izijeziso zenotho ezetheswa iZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 639,553 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele. Njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 288,437 asebehlatshwe ijekiseni yesibili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Ukuthi inani labatholakale bele-COVID-19 kusukela ngombimbitho nyakene selizinkulungwane eziphansi kwamachumi amane 38,706 labulala abaphezu kwenkulungwane eyodwa lengxenye i-1,587. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selehlile kakhulu ngesikhathi kule mbiko ethi ijekiseni yokuhlaba okwakuqala iyasilela. Abantu abakade behlatshiwe elizweni jikelele bebesedlula inkulungwane ezilichumi 10,000 ngelanga. Kodwa kusikela ngeviki edluleyo, inani labahlaba ngelanga selidlalela kunkulungwane eyodwa. Lokho kwenzakala ngesikhathi abanye abafuna ukuyahlaba betshelwa ukuba baphenduke kunsukwana ezilandelayo ngoba kulokusilela kwamajekiseni. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Smanda, abaphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19.
Awuduke silalo ukuthi indawo eziningi abantu abaningi lokhu bemadolonzima abahamba ukuyahlaba ngenxa yokuthi lokhu kusadingakala ukuthi befundiswe, lokhu kusadingakala ukuthi bakhuthazwe. Njalo siyananzelela kodwa ukuthi kwamanye amadolobho njengakobulawayo abantu abaningi kade behamba besiyadinga ukuhlatshwa, kodwa endaweni lezi ekade zikhona bathi akusela injection lezo. So kwamanye amadolobho abantu bamadolonzima, kwamanye hayi bebesukuma, akhanya sephelile injection, seziphelile.
Manje njengoba abantu bekhanya bemadolonzima, lina njengabantu bokholo lwesiKristu kukhona yini elikwenzayo?
Into esiqakathekileyo ukuthi kuqaliswe kutsha uhlelo lokukhankasela lokufundisa abantu ngokuqakatheka kokuhlaba le injection. Siyananzelela ukuthi kuke kwaba lesikhathi i-vaccine iqalisa ukubuya lapho okusukume wonke umuntu bezama ukukhuthaza abantu. Kodwa singananzelela kathesi akusekho lokhuyana umfutho lwano wokukhuthaza abantu, ungani suwehlile. Ngakho bembona kudingakala ukuthi ukuthi emabandleni kubuyelwe njalo kuyekhuthazwa abantu kukhuthaza abantu ebulenjini kukhuthazwa abantu kumaqembu lawa alungiswe ngamabandla nxa besenza izinkonzo zabo ukuthi khona phana kutholeke isikhala sokukhuthaza abantu ikanti njalo kuqakathekile ukuthi kwenziwe lokhu nesilungu abathi ngama road shows ukuthi nje kuke kuhanje kutshengiswa abantu kugcike ukuxoxisana labantu kusetshenziswa indlela ezehlukeneyo engxenye kwezinye isikhathi nxa silabahlabeleli abangabe hlabela ukwenzela ukuthi nxa imota le enkulu ihamba imemezela abantu baye balalele bathole isikhathi sokuthi labo bazwisise ikanti njalo ebulenjini lapha siyananzelela ukuthi kubhukula obuso la kuma WhatsApp groups baningi abantu abangena kikho njalo lakho ngezinye izindawo lapho amabishops ethu labafundisi abaningi abangakhuthaza abalandeli babo ukwenzela ukuthi bachiche bedinga le injection njalo bembona iministry of health sokudingakala ukuthi ngabe emadolobheni anjengapha kobulawayo kuyavula indawo eziningi lapho abantu abangahlaba khona zibe zonke indawo ukwenzela ukuthi nxa umuntu edinga uhlatshwa athole indawo lapho angahlatshelwa khona.
Lo umfundisi uSeni Sibanda, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, obekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ibandla leMDC Alliance lithi uZulu weZimbabwe kumele amanyane ukubona ukuba angavikela njani ukungaqhutshwa kuhle kokhetho elizweni. Ibandla leli lithi selilamaqhinga okuba ukhetho oluba lempumela engasoze yaphikiswa lungaqhutshwa njani. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni weMDC Alliance intathele izindaba yeHarare namhla phansi kwabalungiselelo okhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Umsekeli kanobhala wabona ngezokhetho kubandla leli unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi ukhetho luka-2023 kumele lungabi lokwethuselwa loba udlakela njengalokho okuvame ukwenzakala.
Njengokuthi ukusebenza kwamapolice nama-traditional leaders ethu ekuphiweni abantu ukudla. Sibona ukuthi abantu baphiwa ukudla ngendaba yokuthi babasupporta ibandla lethu. And lokhu nxa sikhangelisisa sesisiya kukhetho kuzenza abantu besaphi. Abantu bayatshaya bayethuselwa emakhaya ngalo.
Qhubeke sithi ibandla leMDC Alliance liza kwenza okusemandleni alo ukuvikela ukugcilwa kokhetho.
Khangela ku-2018 kulemithetho esasikhala ngayo but yagcina isinjani isifaki. So thina siyafaka ipressure. Khathesi sesiqalisile and kasini. Sesiqalisile ngokuthi hayi sesikukhuluma labantu bamaphephandaba. Sisuka lapha vele kulohlelo esilwenzayo to engage amanye ama-stakeholders njenge-civil society. Labantu jikelele.
Esinye sakamusi Harare umnumzana Tobias Chitika uthi uvumelana lebandla leli ukuba kumele umuntu wonke aphatheke kumthwalo ukukhankasela ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo.
Lusilethemba lokuthi iMDC Alliance ibilokhu iqhubekela phambili ngodaba lwayo lokucela ukuthi ama-electoral reforms ayenzwe ukuze 2023 elections ebefe. So siyabacelisisa sibili ukuthi bengadinwa ebelokhu bezama ukuphusha besiya phambili.
I-MDC iqhubeke isithi ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC iphazamisa umsebenzi wayo ikulalela ukuthiwe iZANU-PF. Kodwa kukomishini yeZEC umnumzana Qhubani Moyo uyakulandula lokhu.
I-Electoral Commission iZEC isebenza ngaphansi kwemthetho yelizwe. Umthetho welizwe kathesi uthi akufuzanga kube lezinye izinto ezithile ezigoqela kuhlangana kwabantu abaningi. Siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenziwe ilabantu abaningi behlangana bekhankasa. Labantu bethu abeZEC ufuze bangene besiya khuluma labantu bebatshengisa ukuthi kuvunwa njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo leyo efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID.
Ingcishi kwezombusazwe umnumzana Evans Mathanda uthi akanathemba ukuba kukhona ukuza kuguquka elizweni lapho kulungiselwa ukhetho luka-2023.
Institution ikhona eZimbabwe kathesi. In fact, kusukisela kudala vele it's not after independence, sabe kodwa independence. Nothing has changed. Akona nje sitshintshile. I-MDC izabe lokhu ikhuluma. Like njengani bekhuluma everyday besithi umthungameli we-MDC ngwe-Twitter. and ibezaleke bekhuluma akulanto ezantshintshe come 2023 election into yinye vele.
Emhlanganweni lentatheli izindaba namhla, abe-MDC baqonqosele ukuba uhlelo lokubhalisa ukuvota kalubalulekanga ngoba indawo zokuvotela zikhatshana loZulu. Bakhuthaza abezeki ukuthi kumele benze umsebenzi wabo bezimele ungangelwa ngumphathintambo wezemithetho. Bathi njalo uhlelo lokubala lwabantu lokwehlukaniswa kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation kufuze lwenziwe ngendlela esuthisa uZulu wonke ukuze ukhetho lusuthise wonke umuntu. Udaba lokuqhutshwa kuhle kokhetho eZimbabwe luqhubeka kuludaba egudwini okweminyaka leminyaka. Kunje umnumzane uSonchamisa umkhokheli we-MDC Alliance lokho engakamukeli ukuba wanqotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho luka-2018. Ezinye indawo ezifana leseGood West, umnumzana Gift Konjana wanqoba kukhetho kodwa izeki yaphambanisa yabiza ibizo likamnumzana Dexter Nduna owezanupief olokhu esephalamende lanamhlanje. Njalo udaba lolu soluleminyaka lokhu lusemthethwandaba ukuze kulungisiswe iphutha elenziwa yikhomishini le. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umthethwandaba kamantshi namhla ulahlele khatshana udaba lapho intatheli izindaba izimele yomnumzana Hopo Elchinono obephikisa ukubotshwa kwakhe setheswa icala lokubangela udlakela ngembiko ayithula ebulenjini be-intanethi ngomnyaka odluleyo. Ngakho usezathoniswa ngenyanga kaNtulikazi. Umnumzana Gift Mdisi iqwetha elimela umnumzana Chinono utshela iStudio 7 ukuthi bavumelene labatshutshisi ukuthi udaba lolu luthethwe ngoNtulikazi. Lapho umantshi unkosikazi Vongai Mutshutshuthi kuvuriro athe yikho lapho okuzacaca ukuthi udaba lolu lithethwe kumbe hayi. Ngusenjalo umnumzana Ngqobani Sithole iqwetha lakuqala ukuphikisa umthetho we-Constitutional Amendment Bill No. 2 emthethwandaba ungakasayinwa uthi bamelele ngabomvu impumela icala eletheswa umahluli omkhulu umnumzana Luke Malaba ngamagqwetha alwela ilungelo loluntu elokubuyela emsebenzini lanxa wenqatshelwa ukwenze njalo ngumthethwandaba. Ngolwesibili, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum ikhokhelwa ligqwetha umnumzana Musa Kika limangalele umnumzana Malaba lisithi kufanele abotshwe njalo avalelwe entolongweni ngenxa yokudelela isinqumo esethulwa umthethwandaba. Kodwa amagqwetha aseveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Abanye besithi ulelungelo lokube esebenza njengoba waphikisa lolu daba emthethwandaba. Abanye besithi ngempela wephule umthetho. Asizweni umbono kamnumzana Sithole ngalolu daba.
Udaba lukaMalaba luhlanga. In expect ukuthi he can stoop that law. Ngoba sesikhuluma iqiniso. Expect ukuthi ngabe into eyenzakala ebantwini abasebenzayo emamayini kumbe emapulazi not ukuthi kube ngumuntu onjengomalaba onguyokhangele amadali eZimbabwe nohlazo lo. Even naye buyele ofisi ukuthi ubuyele ngubani siyakwenzayo. I think vele even ungaze kuthiwa abuyele naye istanding yakhe nedignity yakhe sokuvele kunohlazo kazi lukamagwaba.
Okunye okuthiwoyo lapha ngamagqwetha akhweze lolu daba yikuthi angabotshwa lokubotshwa. Ubone ngani kungenzakala lokhu kumbali yeZimbabwe ukuthi sibone uChief Justice ebotshwa?
Umthetho uyambopha kungadileya ukuthi abotshwe ngenxa yokuthi namhla kulalabo abayibabasembusweni. Kodwa lokhu khona kwakwenzileyo ephila uza kungenela ekoti uzakuvotelwa.
Kulamanye amagqwetha athi umnumzana Malaba ulelungelo lokusebenza ngoba laye waphikisa isinqumo somthethwandaba.
We have got a constitutional crisis. We went to the Supreme Court. The Supreme Court akwazi ukuthi amajaji e-Supreme Court bona ngokwayo angama-litigant. So, the moment you get there, yalo Malaba, i-situation yakhe has created a novel situation for Zimbabwe. And ukusebenza kwakhe, we are talking about the issue that has been created by uMalaba as a person, as a top jury in Zimbabwe. So, yena ngokwakhe ukuzazi kwamagwaba. And mina, I still insist that was a declarator, and the declarator appealed direct to the Supreme Court. He made an application for him to appeal for after that, and now he was granted, you know. Those lawyers, in my view,
Ungomunye wabaphikisa umthetho we-Constitutional Amendment Bill number 2. Solungaphi lolu daba?
Udala lolu sesenkantolo sesimelele ukuthi baphendule. Ngabe ngaphendulanga sathatha elinyathelo amagqwetha aselungiselele ukuthi athathe elinyathelo amagqwethana. Sengiwanikile ama-instructions. Ngakho-ke asikangitholi i-response from labo esakubasayithile. Okunye okungathi kuyajabulisa ukuthi mangiyikhangele indaba liyana. Angiboni ukuthi bazayiphikisa njani ngoba umthetho kuhlungu usegqekele. Thina i-apotheti yathi ukuthi it's not about umandaba yedwa. It's about the whole process. I-process yangikhona yesithi ikuganga. Ngakho-ke kumele ukuthi iliswe lemuva. Thina i-apotheti ikinge ukuthi umthetho oqalise kuphalamente edlulileyo ngeke ukontinue kuye kwenye iphalamente. Okwenza kwenziwe khonoko ukuthi kwasokugidimelwa yena u-70 years kalubaba. Ayikho ukuthi kuvotwa nje yonke into sipho kuvotwa vota nje njengoba siyikhona kweyigogwane.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole eGqwetha sixoxela ekwabulawayo. Amalunga ebandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress endawonye lawe ZANU PF atshengisele emahofisini omeli weMelika eJohannesburg lamhlanje esithi yabususwe izijeziso zenotho ezetheswa iZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
We have seen them throwing missiles all over Africa. We have seen them going to Iran, going to Iraq, destroying families, destroying women and children. Who is sanctioning them? Sanctions are human rights abuse.
Langamalungu ebandla le-ANC awezana uPF lezinye izalwane zeZimbabwe abebetshengisele consulate eMelika besithi izijeziso zomnotho ezethulelwe eZimbabwe yizwe sezibangela ubunzima obukhulu kwezomnotho. Abebetshengisela laba iningi labo ngamalunga e-ANC esabelweni seGauteng bathi kudala izijeziso lezi zafakwa kodwa akukho okuguqukileyo eZimbabwe. Ilunga le-ANC eliziveze ngokuthi ngucomrade Peace muye wethule ugwalo lwezikhalazo zalabo abebetshengisela.
We are saying how can we celebrate Africanness when the Zimbabweans are sanctioned?
Yes.
Sifuna kwesule izijeziso lezi ukuze iZimbabwe ithuthukise umnotho wayo.
They've got to build their economy.
Yes.
It cancel the sanctions in Zimbabwe.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Anti-Sanctions Movement umnumzana Simba Chitando uthe njengehlanganiso bakholwa ukuthi ukususwa kwalezi zijeziso kuzavula amathuba amaningi okuthi iZimbabwe ithuthuke.
The sanctions against Zimbabwe target various industries and individuals who prop up the Zimbabwean economy.
Izijeziso lezi zivulala amankampani athuthukisa umnotho weZimbabwe.
Much needed investment into Zimbabwe and much needed trade into Zimbabwe.
Kodwa ke akusizo zonke izalwane zeZimbabwe ezivumelana lenkuthazo yokususwa kwezijeziso zenotho lenkulumo yokuthi yizo ezibangela inhlupho. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi kuyamangalisa ukuthi ANC yenza sengathi ayikwazi ukuthi okulethe izijeziso zeZimbabwe kuyini.
Yoni ANC ukuthi yetoyitoya lapha incedisana nezali izali ingababulali. I-ANC kumele ingabe iyazi kamhlophe kahle ukuthi iZimbabwe laphana kule problem okumele ukuthi ilungiswe. Ngoba kulabantu aba more than 3 million abakhona eSouth Africa. Siyabuka ubugebengu obenzakalayo lapha yena, ukuhlukumeza kwabantu, ukuhlukumeza kwezintatheli, ukuhlukunyezwa kwama-women's rights.
Umgcinihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa, umnumzana Thusi Ndlovu, uthi bekufanele ukuthi aluba i-ANC ikhankasela ukuthi uhulumende weZimbabwe ekele ukuhlukuluza abantu lokuchaphaza imali yesizwe lokusela.
UMason Mnangagwa neZANU yibo abaletha ama-sanctions eZimbabwe ngoba yibo abaletha ukukhohlakala, yibo abaletha ukuhlukumeza amalungelo abantu, yibo abaletha ukutshontsha, yibo abaletha ubusela, yibo abayenza ukuthi bakuze kufakwe lawo ma-sanctions labo. Ukukhipha ama-sanctions ukhipha iZANU.
Ubona ngobudlelwano bebandla le-ANC lamanye amabandla alwela impi yenkululeko uNkosazana Lindiwe Zulu. Ngesikhathi iZimbabwe nanza ilanga likazibuse wakubekwa kucaca ukuthi abamabandla la bavumelene ukuthi baxhasane kikho konke abakwenzayo ikakhulu ekuvikeleni inkululeko abayilwelayo. Mele Studio 7, Johannesburg, Wele, South Africa, Nguthuso Khumalo.
Live Talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esizihlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umubhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anton Blinken usefikile kwele Egypt kuhambo lwakhe olujonge ukuyakhulumisana nabalelo lizwe abayibo ababe ngumlamlankunzi ekulwisaneni kwensuku ezilishumi lanye phakathi kwe-Israel labeqembu leHamas elibusa emongweni weGaza. Umcebisi omkhulu esikolweni sikamongameli weMelika ese-White House uMnumzana Andy Slavy uthi kumele kuqiniswe ukucubungula ukubana lavela ngaphi sibisibili igciwane le-COVID-19 njalo inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele kanye lele-China lapho kwavela khona leli gciwane kumele baphendule imibuzo ekhona ngalo ebuzwa ngabamazwe omhlaba. Owabeke waba ngumongameli wele-South Africa uMnumzana Jacob Zuma uyalandula amacala wonke awetheswayo aphathelane lenkohlakalo ukuchaphaza imali lowunye. Iningi lalawa macala abikwa adalwa ngomnyaka 1991 lapho esesengumsekeli kamongameli.
ELeBotswana selivuselele uhlelo lwalo lokubopha libuyisela emuva abangena elizweni lelo ngokungekho emthethweni. Iningi lababotshwayo kungabe Zimbabwe. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntathela izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube eseHebron kweleBotswana.
AbeZimbabwe bala maphepha ohlala kweleBotswana badlalela evalweni kulandela uqiniswa kohlelo lwamapholisa lokubabopha ikakhulu edolobheni leHebron. Amapholisa edolobheni leHebron athi kusukela emvika edluleyo bavuselele uhlelo lokubopha labo bala maphepha ohlala elizweni. Usiba lukhulu wamapholisa ucwayisisa uMnumzana Nunu Lisetedi uthi umkhankaso wabo banzi ukuqala ukubopha abaselizweni ongekho emthethweni kanye labo mabhizimusi asezandleni zabo kuza ayenza okungaphandle komthetho.
Botswana police embarked on an operation to targeting illegal immigrants.
Siqhuba umkhankaso wokubopha abangena elizweni okungekho emthethweni abanye bekumabhizinisi yangenisa imali ngendlela ezingahambelani lomthetho.
Kuviki yokuqala yomkhankaso wamapholisa abamba omunye weZimbabwe emzini weMotani ngaphandle nje kwedolobho leHebron yena ophila ngokuthengisa insimbi yemota eyaziwa ngokuthi i-catalytic converter. Amapholisa athi undoda weZimbabwe lo kade isenza imali edlula izigidi ezintathu ngeviki ngothengisa uhlobo lwensimbi leyotholakala phakathi komphongolo wemota i-exhaust. Ununu uthi imali le ibe ingangeni kwisikhwama selizwe ngoba bekungahlawula umthelo we-tax. Ngokunjalo amapholisa aqhubeka ngomkhankaso wokudinga abaselizweni ongekho emthethweni bebayehlisa emoteni esithola kakhulu uZulu ikakhulu ekuseni besiya emsebenzini. Amapholisa akazange aveze ukuthi asebopha bangaki lokhe kusungule umkhankaso kodwa ababinjiweyo baza kuyiselwa emuva. Omunye okweleBotswana ongela maphepha ohlala enile unkosazana Emily Ncube uthi umkhankaso wamapholisa ubathethe belibele.
Kade kungasandanga ukuthi amapholisa abophe abantu ikakhulu ngesikhathi se-COVID. Abantu sebezahamba bethwele amehlo uma sekuqala ukubotshwa.
Kodwa kulokukhathazeka phezu kokubotshwa lokubuyisela emuva kwabantu ngesikhathi se-COVID-19 ikakhulu uhlalisana phakathi kwamalolo ahambisa abantu emngceleni bengakabuyiselwa emuva beZimbabwe bayavalelwa esitokisini. Sona abakhonona ngokuthi siyabe sigcwele sedlulisa inani labantu okumele betholakale bephakathi. UMnumzana Andreas Sibanda uthi kujwayelekile ukuthi abantu bakhonone ngokufaka begcwaliswe esitokisini kumbe ezimoteni ezibabuyisela emuva.
Into ejwayelekileyo kakhulu ukuza iningi likhala ngokuthi imithetho ye-COVID-19 ayilandelwa ezitokisini njalo lasezimoteni lezi esizibiza ngokuthi ngogumbagumba lapho ofica beminyaniswe khona nxa sebethwalelwa bebiselwa emuva ekhaya.
Noma nje amapholisa kadenga kaphendula imbuzo phezulu kwamanyathela abathathayo ukuze kungabi lokumemetheka kwe-COVID-19 uma bekuyibiselwa emuva beZimbabwe. Uhulumende weBotswana yena uthi kwindawo zonke ezitheneyo kukuqela emajele sekathwadwa amanyathela wokuthi wehliswe amathuba okumemetheka kwe-COVID-19. Kungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19 eleBotswana lalibuyisela emuva inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena elizweni okungekho emthethweni. Kodwa iningi labantu laba laliphindela ikakhulu isimo samathuba omsebenzi siqhubeka sisiba lukhuni kwele Zimbabwe. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Jongiwe ilitshe elibekwe izolo eBhalakwe esigabeni semaphisa esabelweni semathebeleleni South elisikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi. Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu, uthe ilitshe leli elethulwe ngezinye induna zemathebeleleni litshontshwe ebusuku ngolwesibili. Lokhu ngokwesibili kuleyo ndawo ukuthi kuntshontshwe ilitshe lesikhumbuzo sababulawa ngeGugurahundi. Kulabantu abaningi abaphoselwa emigodini eBhalakwe ngesikhathi seGugurahundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiya ku-1987. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mqondisi Moyo webandla leMthwakazi Republic Party kanye lomnumzana Eliphas Mashaba okubandla leZANU PF.
Umnangagwa uqeda ukukhuluma ukuthi yena iGugurahundi akukhulume ngayo, abantu ba-interact benze konke lokhu abakufunayo. Namhlanje abantu bakithi bayaphakama bafaka nje ama-flag okukhumbula ukuthi eBhalakwe laphana kubukela ama-thousands and thousands of our people sokudilizwa. Kanti owabatshena wathi into eqondileyo yenziwa iZANU PF ngubani? Ngoba thina iZANU PF vele from its formation in 1963 akukho okuhle sikwazi ngakho. Sikwazi ngokunjila umbani, sikwazi ngokuba ngababulali, sikwazi ngokuba ngamasela. Nxa kulabantu ofanele bacatshile bayabola emajele ngomashaba laba labo-Emmerson Mnangagwa, labo-Constantine Chiwengwa, labo-Robert Mugabe, Paul Simela, labo-Mfula, labo-Terence, angalinge umashaba akhulume ngokuthi ngangisenza into eqondileyo kumele kuyangikasula ngoba ukhulume njalo eyikhonjuto ku-1979 Shona Beltrand elapha ekobulawayo beyibo abasebenzisa nzima kwena kithi kwela komthakazi thina singabahluphi khona ngale emashonaleni.
Baba Mashaba,
ngiyadana kakhulu kumqondisi ukuthi ngalesi sikhathi ulokho ngumuntu ozibona eqondile nxa ekhuluma i-tribalism. I-tribalism ayisoze yasisa ngalo ndawo elizwe leli. Ungahlala uthukuthele empilweni times lanxa ukhuluma amanga, lanxa usukhuluma into engayisiyo ugcina ungakwazi ukuthi kuyini, ngoba vele empilweni yakho uhlezi uthukuthele ukhangela ukuthi yonke into ekhangeleyo ifuze ibe yinto erongo. Baba Moyo, woza uphume egcekeni nxa kukuthi liqinise ukuthi kulabantu abakudingayo. Uleshu ukuthi singaba kudinga ngaba kutholi. It's not ukuthi abantu abakwazi ukuthi ngabe bayakwazi ukuthi but I don't think ukuthi khona is necessary kwaka test. Okuqondile ukuthi sifunde silungise udaba oluhluphayo nxa indaba ye-ground president wathi kayikhulunywe openly, abantu bengabi le problem ngayo. Yikho khonoko okukhulunywayo, kodwa nxa sisenza izinto asizenzeni ngendlela eqondileyo eza letha onke umuntu umbono wakhe. Ngabe ukuthi kona kusenzakala, abantu bathi hayi president, thina nansi indlela esifuna sisebenze ngayo. Angithi singasebenza ngendlela enje sibazathi into ethi zaphuma ngendlela, but ungafuthi wena usubenza zathi lawe usungukhulumende ono on right, njengoba omunye thena iBhulawayo ngelinye ilizwe outside Harare akuqondanga lokhu, sileli lizwe elilodwa elo president oyedwa ongu-Emmerson Mnangagwa and akulo omunye president until the next election nxa kuyukuthi kungaba lomunye upresident la kufuthi engaboniyo kusenzakala.
Lapho sizwe umnumzana Eliphas Mashaba webandla leZANU PF lo mnumzana Mqondisi Moyo okhokhela elemthwakazi Republic Party bekhuluma lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leviwo eNdebele. Singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine libikwa selehlile kakhulu eZimbabwe ngesikhathi kuphuma imbiko ethi ijekiseni yokuhlaba kwaqala iyasilela. Ibandla eliphikisayo le-MDC Alliance lithuzulu weZimbabwe kumele amanyane ukubona ukuthi angavikela njani ukungaqhutshwa kuhle kokhetho elizweni. Amalunga we-African National Congress endawonye lawe ZANU-PF ajengisele emahofisini omeli weMelika eJohannesburg namhlanje esithi kazesulwe izijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nesithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.